Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 21 kuMbimbitho 2021 ngokipstube. Endabeni zethu lamhlanje. Sokulungiselelwa ukuhlatshwa kwabantu okwesibili iJackson yeSinopharm.
Silindele ukuthi sihlatshwe kwesibili loba nje sizwa ezinyingcitshi zisithi kungaba lezinyalo nxa sekuhlatshwa iJackson yesibili.
Umnumzana Obed Gudu osuke kumabandla aphikisayo wangena kubandla leZANU-PF uthi kuyethusa kwenzakala kumacele eMDC.
A lot of regionalism, a lot of tribalism, not to mention the violence.
Kwakugxokozela kakhulu ugcwele ubandlululo ubukhohlakali lokunye.
Kungcwatshwa umlingisi olodumo u-Eninira obulewe kule South Africa.
Sizwa ubuhlungu ukulahlekelwa lithalenti elingaki u-Ananira ukuthi ulahleke esifa kabuhlungu.
Siqoqa lo-James Marabini osanda kwethula ingoma yerege ethakazelelwa nguZulu.
EZimbabwe, eAfrica kuzo zonke indaba ithanda kakhulu ingoma le.
Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kukhala kusasa uhlelo lokuhlaba okwesibili abongi odokotela labanye abamukela iJackson yeSinopharm kusungula uhlelo lolu ngohlalanja lonyaka. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Uhlangothi lwezempilakahle luthi bedlula inkulungwane ezingamachumi amane i-42,210 asebehlatshwe ukuhlandlala kuqala iJackson yeSinopharm eZimbabwe eyokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Kukhangelelwe ukuba ihlandla lesibili lizaqala kusasa elizweni lonke jikelele. Umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga sewahlatshwa okwesibili esenzela ukukhuthaza abantu ukuba bahlatshwe ijekiseni le eyanikwa eleZimbabwe ngeleChina. Unkosikazi Juliet Khumalo, umongi osebenza esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals, uthi sekhangelele ukuhlatshwa ijekiseni yesibili.
Mina ngikhangelele ukuthola i-second dose ye-COVID vaccine ngolwesine lololuzayo. Engingakutsho ukuthi size ngihlatshwe kuqala. Angizange nje ngibe lama-side effects ngaphandle kokuzwa ubuhlungu kungalo engahlatshwa kiyo. Ngalokho ngibona ingani i-vaccine le isefu. Kasikhuthazeke siyihlabe sonke ukuze sivikeleke kubhubhane lona.
Umongi umnumzana Wellington Chabangu uthi laye uselinde ukuhlatshwa okwesibili.
Asilindele ukuthi sihlatshwe kwesibili loba nje sizwa ezinyingcitshi zisithi kungaba lezinyalo nxa sekuhlatshwa iJackson yesibili. Kodwa siyananzelela ukuthi abanye lokhu bengani basahlehlela emuva ekuhlatshweni lapha, mhlawumbe balindele ukuthi abanye behlatshwe iJackson yesibili beqale bebone abantu abakholwa ngokubona. Kodwa singakhangela vele ngekwempila kahle, izinyalo zikhangelelekile vele kuyo yonke imithi esiyithathayo emzimbeni yethu, kungasikho ngenxa yaleyi coronavirus kuphela, kodwa ke yonke vele imithi injalo. Ingakho akumangalisi ukuthi abantu bebelezinyalo nxa bengahlaba lijekiseni i-coronavirus yesibili.
Unkululeko Mathe osakhulayo ofunda e-National University of Science and Technology uthi usezimisele ukuhlatshwa ijekiseni ye-Sinopharm njengoba kungela muntu okuthiwa ulaliswe esibhedlela kulandela ukujova ijekiseni le.
Indaba ye-vaccine nokuthatha i-vaccine ku-right, ngoba sibona ama-ministers labo first president beyithatha, so asikaboni problem kiwo. Kathi asamenye sithatha ivaccine sihlale sivikelekile kucorona.
Umnumzana Ambrose Sibindi, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi akumelanga abantu babanjwe ngamandla ukuthi bahlatshwe iJackson yeSinopharm.
Walisiyananzela ukuthi umkhuhlane weCOVID-19 umkhuhlane omutsha. Imizamo yonke ikhona yokuthi lo mkhuhlane unqandwe ukuthi ungamemetheki. Siyakwazi ukubana kule nkulumo eziningi ngawo livaccine ukuthi ayiqedakali, abanye bathi iyaqedakali, kodwa sikuthiwo ukuthi lanxa kunye njengezakhamiza koBulawayo, abantu abahamba abakhululekileyo bahambe bayehlatshwa kwenzela ubavikeleke. Kodwa lo ngakhululekanga nje bakungabanjwa ngamandla la engazihlala, kodwa kuqathekile ukuthi xa ungakhululekanga ungabambani ngamandla ukuthi bangayihlatshwa. Sibayeleni abahamba babahambe, abesala wabesabe, sikuhlonipho kunjalo.
Umqondisi wogatsha lwezempilakahle ukhansiliya kobulawayo udokotela Edwin Sibanda uthi inhlelo zokuqhutshwa kohlelo lokuhlatshwa kwabantu iSinopharm kusiya phambili zizakwethulwa kusasa. Okwakhathesi bekulendawo ezine kobulawayo ezokuhlaba kwalabo abavunyelweyo kuhlelo lokuqala. Indawo lezi isibhedlela sempilo, iMaqhawe Clinic, eMakhandeni Clinic leprincess Margaret. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kusenjalo, abantwana besikolo abaningi babuyela ezikolo kusasa kulandela ukuvulwa kwazo ngeviki ephelileyo. Kuqale kwemukelwa abaku grade 7, form 4 labaku form 6. Okwamanje bonke abantwana bakhangelelwe ukuba bayabuyela ezikolo ngesikhathi kulabanye ababalizi abathi abafundisi ngenxa yokuthi baswela impahla yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 leholo eliphansi. Uhulumende uthi uyazama ukulungisa konke okufunakala ezikolo ezavalwa kulandela ukuqhamuka kwegciwane le-COVID-19 yakenye. Umnumzana Obed Gudu waye ngumsekeli kamongameli webandla le-Movement for Democratic Change elalikhokelwa ngunkosazana Thokozani Kuphe uthi ucabange ukungena kubandla le-ZANU-PF ngenxa yokuthi kugcwele ubandlululo, ubukhohlakali lokunye kumabandla aphikisayo eZimbabwe. UGudu owamukelwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lomsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ngesikhathi engena kubandla le-ZANU-PF utshele umsakazi we-Studio 7 ukuthi ubesekhathele ngokwenzakala kumabandla aphikisayo.
There was a lot of intolerance, a lot of regionalism, a lot of tribalism, not to mention the violence.
Kwakuxokozela kakhulu, kugcwele ubandlululo, ubukhohlakali lokunye okwenza ngizwe ngingumuntu olahlekileyo. Ukulwa okwenzakala kungcwatshwa uMorgan Tsvangirai kwangethusi. Laba ngabantu abephula isisekelo sombuso webandla labo.
Flagrantly disrespected its own constitution.
Uthi uzizwa ekhululekile emoyeni ngalokhu akwenzileyo.
It's just a question of finding a political home that dovetails with my own ideological benchmark.
Lokhu engikwenzileyo kuhambelana lemicabango yami kwezombusazwe okunjengokulwisana le-neo colonialism, imicabango yami yokulwela abantu kuzwekazi le-Afrika, ukulwela abantu abancindezelwa kakhulu. Ngilesifiso sokubathuthukisa, akulabandla elingela amaphutha, kodwa ngibone ukuba iZANU-PF yilo ikhaya lami.
Taking into account my own deeply held ideological convictions, ZANU-PF was the home for me.
Kodwa isikhulumeli sebandla le-MTCT umnumzana Witness Dube uthi hamba juba baza kuchutha phambili.
Danisa kakhulu ukuzwa ubaba Obed Gudu esithi uchiye i-MTCT ngalezi zathu azinikayo ethi kulo kuganga, ukuganga konke i-headquarter yokuganga ngokuzana. Ungumuntu osuke waba madola nzima wasekhathala wabulawa indlala ehambeni, wasecabanga ukuthi kungcono nje azincengele indlala yakhe ngokudlala lokho okungadliwayo.
Lokhu kusekelwa ngudokotela Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC Alliance.
Obed Gudu udubula khangela ukuthi i-MDC Alliance akayazi ngoba akazange vele ayijoyine kuze kube namhlanje, ube vele ngumuntu engekho phakathi kwayo njalo engumuntu oyiliswayo. Ngalokho siyazi ukuthi kulesizathu sokuthi akhulume kubi ngathi.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa uthi uGudu unjengebele lendlela.
Wangena ku-MDC nge-backdoor kavuthwanga, yikho limbona ephongweqa njengewabayi esuka lapha esiya laphana. Uvela ku-MDCT engena ku-MDC Kuphe, nango sebuyela futhi kuZANU-PF lapho wavela khona. Seqedile esithi iseko, wasuka kuZANU wangena ku-MDC waya ku-MDCT kaKuphe. Khathesi sebuyele lapho ozalwa khona. Yikho ke amaphupha njalo singake saqeda isikhathi ngakho.
Kulo malunga ebandla le-MDC Alliance amaningi okuthiwa asengena kubandla le-ZANU-PF esithi selidilika ibandla elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. Kodwa abalandeli balo bathi liqinisaka ibandla leli. Unkosazana Enira owayesaziwa ngegama lokulingisa elithi Bimbayi kustudio 263 kumabonakude ungcwatshwe namhla eZororo Cemetery eHarare. Unkosazana Nira ugwazwe ngabantu kwele South Africa ezihambela. Abantu abaningi bakhathazekile ngobhubha kukankosazana Nira. Omunye wabo ngunkosazana Thembeli Hlengimoyo oloba imidlalo kumabonakude.
Sizwa ubuhlungu ukulahlekelwa litalenti elingaki uAnanira, ukuthi ulahleke esifaka buhlungu ephesheya kule South Africa. Ube ngumuntu ogifted kakhulu, singathi ngumuntu ophiwe kakhulu sikhangele kumabonakude eku-acteni kakhulu. Ubekwanisa ukudlala umlingiswa oright. I remember back sisakhula nje siqalisa nje ukungena kuzenezo zamafilimu. Isikhathi sangikhona sasisebenzela kumakorokoza, sibona nje ukuthi amafilimu ayenziwa njani. I-Studio 263 la yayingeyinye yamasobhizi eyayidlala esakhula ngawo back then kuma 2000. She was very talented person kakhulu uAnanira, and kubuhlungu ukuthi ufele sekwe South Africa ezama ukudinga impilo.
Lo ngukhosazana Thembeli Hlengimoyo oloba imidlalo kumabonakude, sixoxelaye ekobulawayo. Singahanjeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu badabuka kuzwekazi le-Asia batshengisele izolo kwelemelika besithi kumele kumiswe ukukhahlanyezwa kwabanye babo abatshaywa ngabamhlophe abathi yibo abenza kwaba lo mkhuhlane we-COVID-19 osubulele abantu abedlula izigidi ezilikhulu 122 million emhlabeni wonke jikelele. Umongameli Joseph Biden uthi akumelanga abantu laba bahlutshwe ngoba kabalethanga umkhuhlane we-COVID-19. Abantu bavota namhla eCongo Republic lapho umongameli Denis Sassou Nguesso ukhangelelwe ukuthi uzanqoba kukhetho lolu.
Senganamasiko
senziwe manje
lobaba mkhulu
sinamasiko
babelobola
usenziwe.
Uhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lenduna uThulani Mgoqojubane, induna kaMthwakazi ehlala eGoli. Usanda kuya esigodlweni senkosi uZwelithini osanda kufihlwa kwaZulu Natal.
Angibingelele sizwe sikamzilikazi kamashobane nomambo.
Akusitshela ukuthi uhambe njani khonale esikodlweni senkosi.
Ngithi anginazise abantu bakethu ukuthi njengoba nazo ukuthi siye saphuma siyale kwanongoma kwakhetho omthandayo nethimba lamadoda amane la bengihamba nawo okuyithimba lami, sisiyobabaza sibabazela indlu yakwaZulu nesizwe sonke sakwaZulu. Ayengithi nje sibabazela nje amanguni wonke jikelele ngokukhothama kwengonyama isilo samabandla uBhejane Phume Sigqiwini uKing Goodwill Zwelithini kaBhekuZulu ingonyama yesizwe samaZulu.
Balamukele njani khona ngale esigodlweni?
Sifike sathola ukwamukeleka kahle sisizwe sikamthwakazi, sathola ukunethezeka, sakwazi ukubabaza, sibabazela amazinyane noNdlunkulu basendlini yobukhosi. Konke lokho sikwenze kwenzeka ngentando kaNkulunkulu okumvela inqangi osiphe amandla ukuthi nathi siwazi ukugcina amadolo sikhuphuke njalo size siyofika khona esigodlweni kwakhetho umthandayo. Abantu bakwaZulu njengoba nazi nani ukuthi sinobuhlobo obukhulu kabi esinabo nesizwe lesi samaZulu, okuyinto esiqhakathekisa kakhulu thina ngoba ubuhlobo bethu siyabuqhakathekisa ngoba nabo bebuqhakathekisa ikakhulu bona abasendlunkulu yakwaZulu. Bafike basamukela kahle, sazizwa sisekhaya, kwayintokozo kakhulu ukuthi bebone abanye babo abahamba nomunye wabo okuwumzilikazi kamashobane eminyakeni eminenge edlule. Siye sababazela ke isilo samabandla konke kwahamba kahle wenziwa ke umsebenzi wokutshala isilo samabandla waba impumelelo konke lokho kube kusezandleni ziyamvela inqangi akuyena esikhothama kuye sonke
aqhiba okwalamhlanje baba Jubane
kibo bonke abazizwa belahlekelwe ngithi abaqine amadolo ngithi dudu yini nonke ngiphinde ngithi dudu esizweni sakwaZulu ngithi dudu emazinyaneni esilo ngithi dudu nakubondlu nkulu besilo
hayike olamhlazi malapha kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu sokuzonke besixoxa lenduna uThulani Mgogojubane induna kaMthokazi ehlala eGoli sithemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyabonga njalo ukuamukelwa kulolu hlelo
Usiphatheleni lamhlanje
bemfuna sikhangele umbhalo kaLuke chapter 18 verse 31 lithi lona ilizwi lenkosi uJesu wadonsela abalitshumi lambili eceleni wabatshela wathi sesisiya eJerusalem lapho konke okulotshiweyo ngabaprofethi ngendodana yomuntu kuzagcwaliseka ngakho-ke bemfuna sikhangele uhambo lukaJesu lapho esesiya eJerusalem lapho ayelanda khona ukuyabethelwa lapho ayelanda khona ukuyadubeka lapho ayelanda khona ukuyahlambazwa lapho uJesu owahamba esiya kuba imvana kaNkulunkulu eyafela izono zethu zonke bemfuthi unanzelele ukuthi mlaleli wami ubizo likaNkulunkulu aluzwisiseki ngenxa yokuthi uJesu lapha ubabizela ukuthi ayekufa wayebabizela esigabeni sokuthi ngani usehlulekile ngani usenqotshiwe nxa wathelenga laphana esiphambanweni ekhafulelwe elomqhele owameva edatshulelwe wathathelwa impahla zakhe kwakungani isitha sesinqobile kodwa kwakulubizo lwakhe uJesu lapho isitha esibona ngani sesinqotshiwe khona uNkulunkulu yena uyabebona ukunqoba kwethu lokunqoba kwentando yakhe ngakho ngifuna sinanzelele ukuthi ubizo lukaNkulunkulu olungaphezu kwempilo yakho langaphezu kwempilo zabanye abantu ngesikhathi esiningi abanye abantu abasoze bazwisise ukuthi wenzelani lokhu okwenzayo ikanti kuyabe kulubizo lukaNkulunkulu into ekhuthazayo ukuthi uJesu elenge esiphambanweni kwakungani unqotshiwe kodwa thina sonke siyakwazi ukuba waba lokunqoba okwaba ngokwethu sonke ngakho lawe kunjalo empilweni yakho kule minye imimo okumbisimo ongena kiso okokuthi nxa omunye umuntu ekhangele iyabe cabanga ukuthi hayi umuntu lo sokuphelile kwakhe kanti ngenxa yokuthi wena ungaphakathi kwenjongo kaNkulunkulu uyabo uhamba phakathi kohambo lokunqoba lapho ke bengacabangeli babona ngelanga lesithathu usuvukile waphuma ethuneni phakathi kwesimo ebesenzima ngifuna ukukhuthaza namhlanje ukuthi abanengxisi yabo zesithi nxa sokunje sembethelwe esiphambanweni yonke into isiphelile kanti hatshi izinto zikaNkulunkulu lobizo lwakhe aluzwisiseki kwezinye isikhathi emuntwini wonke ngoba uNkulunkulu wenza izinto eziba opposite lezinto zemhlabeni lapho umhlaba ucabanga ukuthi umuntu usehlulekile uNkulunkulu yena yikho lapho aqalisa khona ukusebenza ekusesigabeni sokuthi unqobe manje angikwazi ukuthwela namhlanje empilweni yakho ungabe kumbe kulo mkhuhlane ungabe kumbe kusemtshadweni wakho ungabe kumbe kungumsebenzi wakho ungabe kumbe kuyizinto zemali ezinotho ngabe kumbe kuyilalabo umuntu esithi kambe mina ngizayenda nini ngizathola ini nomchato sokwehlule kodwa ngifuna ukukhuthaza namhlanje ukuthi uNkulunkulu lenjongo niyazi mina omunye umuntu othi uyahlala zabele 40 years hayi lo ngasachati kanti uNkulunkulu umlungisele umuntu wakhe abangahlangana kuphele sele 40 years ngabe sesele 20 years kumbe le 25 kumbe le 30 engxenye bezahlangana lomuntu ongawusuye lo uNkulunkulu ambekele yena ngakho ke ngifuna ukukhuthaza namhlanje ukuba ungabodangala injongo kaNkulunkulu izokufezeka empilweni yakho
akuyiphethe mfundisi
asithandazeni baba ngegama likaJesu sithandazela wonke umuntu odangaleyo wonke umuntu ocabanga ukuthi engxe yonke into isiphelile bakhuthaze ngomoya oyingcwele langezwi lakho kulabo abagulayo siyabathandazela baphilise ngegama likaJesu amen.
Lo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi usenisipanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkungo
siyabonga kakhulu untungami linkomo sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha
lengale tshona njani umthwakazo mohle zimpapo mohle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguMike Gove namhla kuhlelo sixoxa lo Robson Mhlubulo usomabhizimusi osakhulayo uMhlubulo uthengisa imbiza zokufaka amaluba lokunye okujene Mhlubulo ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela okunengi ngomsebenzi wakho
Sanibonani balaleli umsebenzi wami enguyenzayo umsebenzi wokubumba imbiza zokufaka amaluba ngisebenzisa amaplastic afana lesigubhu sama drinki elizinatha elizilahla mina ngizihambe ngizidobha ngizibuthanisa ngemva kokuzibuthanisa ngiyazilungisa ngizikhathekhathe zibe imbiza ezinhle sengizifaka amabhenda ngilungise kube kuhle ukuthi usungafaka endlini noma ngaphandle eyadini noma ukulengisa ngapi noma ikuma functions singasebenzisa ngoba ngilungisa la ngamavazi okufakela ama artificial flowers
yazi Robson inengi labatsha elizweni leyakhala lesithi elizweni akulamsebenzi kodwa wena usuthole indlela yokuziphandela usebenzisa ama plastic ulawu inamazwi okupha abontanga ababona ngani akusela indlela zokuziphandela elizweni
yayiqiniso lelo Mr. Hobe enenge lethu elabatsha siyakhala kakhulu sithelizweni akulamsebenzi lami bengumunye wabanye abakhalayo besithelizweni akulamsebenzi kodwa ngemva kwesikhathi ngabona ukuthi ukukhala akusizi into eqhakathekileyo kudinga into ongayenza wena ukuthi ube lomsebenzi ngoba imsebenzi lesilinda imsebenzi eqala ngabanye abantu so mina ngathatha ngayenza ukuthi lami ngiqale umsebenzi ongowami so ngakhona lokho mina ngithi kwabatsha khangela lapho okhona ukuthi kuyini ongakuthatha ukusebenzisa kungaba yikulima kwindawo encane qala ngendawo encane udingi into engadingi imali eningi kodwa songaqali into engakusiza empilweni ngoba lami nginje ni example womuntu owayehlupheka ngokudinga umsebenzi ngokudinga imali yokuqala ibhizinisi kodwa ngabona into eyingcekeza amaplastic izigubhu ngazidobha ngaqala eyami ibhizinisi so lawo usesomusha khangela lapho khona ukuthi kulane usungaqala enye into engadingi imali enenge efuna nje wena ingqondo zakho ukuthi uzisebenzise uqale into elingakusiza
hayi sakuzwa Robson isikhathi sesidliwe ngumangoyi gciba ingxoxo yethu
imbiza engizilungisayo lama plastic ngezigubhu zihle kakhulu balaleli abafuna ukuzibona abafuna ukuthenga lingambamba kulabo abaseZimbabwe bangangithola bangamvakatshela eChabalala kulabo abakhatshana abangafuni ukuthumela lokubona selingandithinta kunombolo ezithi 0773 24 576 kumbe selingandithola kwenye number e-0777-324-578 ngenye nombolo elingandithola kuyo mali kuthe kwenye
silukandaba liyamuzwa uRobson Mhlubulo usomabhizimusi osakhulayo siyabonga kakhulu Robson ngongela kuhlelo isikhathi isesedliwe ngumangoyi olevalelisayo ngenjabulo igama lami ngumaigove mthwakazi omuhle zimbapho omuhle bye bye
Siyabonga Mike Hobe. Namhla silomajaha wodwa Ndlovu owaziwa ngegama elokucula elithi Jay's Marabini. Usanda kwethula indlikizane yengoma yomdumo wamakhosi iRegge.
Ngomyamle edume kakhulu eyindume ezulu ethandwa ngabantu ngendlela eyisimangaliso eZimbabwe eAfrica kuzo zonke indaba ayithanda kakhulu ingoma le engikhiphileyo ngemva kwezusuku ezintathu ezidlulileyo ithi ja deliver us ngoma engiyizileyo ngomdumo weRegge esindebeni sithi umdumo wamakhosi umdumo wezihlengeni hayi bayithanda kakhulu abantu kakhulu kusho ukuthi ezindlela abantu bevele belinde ukuzwa umculo ongani uwehlukile kulalowo mhlawumbe ebengiwenza so ngakho kuyajabulisa ngaba kusukuma wonke umuntu usunxa ungakasukumi hayi kusho ukuthi mele usukume la uyilalele ingoma ngoba sengifonelwe ngabantu abanengi ngize ngifonelwe la nguThuthukani Cele lo obedlala lo Lucky Dube entshela ukuthi ingoma le uya endorse is the best song so far in Africa. Ikungiphakamise kakhulu lami ukuthi ngizwe kwangijabulisa kakhulu ukuthi ngizwe ukuthi khona abantu abakhulu njengoThuthukani bayibonile le ngoma bayithanda. Emkambo wezingoma ingoma iyenza izimanga iyenza izimanga iyenza izimakhulu okungijabulisayo ukuthi abantu basekela ngendlela engumangaliso kubo YouTube lapha kuzo zonke indawo abantu bayithanda njalo abasakaza abanengi sebeyithethi bayidlala kakhulu kuma radio stations so isihambile yazafika kubo Swaziland kade si kulomunye uDJ oyifuna eZambia angikhulumi ngeZimbabwe ngoba bayithanda kakhulu ngevike ezanza bele interview lapha uRadio SAUK so kuhle kakhulu kubona abantu besukuma besekela umculo abamthandayo so ngakho hayi kunjabulisa kakhulu ukuthi indlela ehamba ngayo so abantu abahambe bafika kuYouTube bafike ba like ba subscribe kevele umculo engiwuthandayo ngasho njalo ngiyawuthanda kakhulu ikakhulu endlala kakhulu Bob Marley uPeter Tosh ngumculo le message ngumculo ohlanganisa abantu kungakhethelekile ukuthi uvela ngapi komhlaba uma ungadlala umculo weRegge wonke umuntu uyawuzwisisa uyawunderstand ngoba umculo odumileyo njalo ngumculo othandwa ngabantu emhlabeni wonke jikelele ngakho ke ngendlela lingoma ehamba ngayo kusho ukuthi kusamele vele ngenze ialbum yayo iRegge so ngakho ke ivele ingoma zikhona zivele zikhona zifose ukufantipula mina nge studio ngifike ngifake izingoma ngenze ialbum ngenzela abantu ialbum ngoba hayi bathanda kakhulu umculo iRegge lo umculo emvele ngiwenza ngakayenza iRegge ngizaqhubekeka lawo ngiwenza ngizabe ngirecorda kusho ukuthi ingathanda kakhulu ngizabe ngirecorda lo umculo ekade emvele ngiwenza ngibinde ngiregede umculo weRegge ngoba la uloka imvele ngiwenza ulabalandela abaningi kakhulu la lo Regge sihlwangezelela ke ukuthi abantu hawu kuhle kuvele kube indumiso
ngokuhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele ebesilazo sokulungiselelwa ukuhlatshwa kwabantu okwesibili iJackson yeSinopharm ungcwatshwa umlingisi olodumo u-Ian Nira obulewe kule South Africa. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguGibbs Dube.